thina njengezali PF upresident ubaumnanga uhlezi ekhuluma njalo ekhuthaza amalungu ezali PF ekhuthaza amalungu ama-opposition ekhuthaza amazimbabweni ukuthi udlakela kayisilo olungakha ilizwe just yesterday ubekhuluma ngapho so kamboni ukuthi laba abafuna ukwenza udlakela ye sikubonile ngo-2019 ama-opposition bahaya abantu abahamba bechisa izinto la kungenzakala kodwa elibhotoza yenza udlakela ngithemba ukuthi ilizwe lamapholisa ezimbabwe lapha the capacity ukuthi bathi babambe lokhu ukuthi kungenzakali siyacela nto amazimbabweni ukuthi khona asambeni siyekukhetho sisiya kukhetho umnyaka lo siprepele ukhetho ama-rallies kayenzakale openly abantu abakhankaswe ngendlela ekhankaswa ngayo ofuna ukwenza udlange kithi ukuthi kaso muntu wezimbabwe uyabe ngala mbono kumbe ngakasifiso sokuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili.
Yes, siyabona ke ukuthi abaphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lingalitshayela uvalo libona i-CCC ingani yaphumelela ebantwini abaningi. Kambe ngabe ikhokho nokho kwesiqiniso kusenza ukuthi kube lodlakela eZimbabwe?
Hawu, since 1980 ivele sihlezi siba nama-elections every 5 years. Constitutional, asikaze siyekele. And since 1980, uhlezi silawo ama-opposition. Osisibona bazalwe i-democracy elethwe eZANU-PF. Since 1980, we have never lost elections. Bakhona abanye sebeze bafa baze bathiya, labo bezitela ukuthi bazabusa. Kodwa ngiyakhumbula upresident uMgaba wakwathi kana waguta nyende. Uthi femerwa nemdima yakobhanjele. Uthi urota uthi Tonganyika ino. Hambu yethethela ekhaya.
Loko kunjalo khona manje. Uthi bubele bayayithethela.
Lakathesi lokho kunjalo, iZANU-PF is gaining ground every day. Ngoba abantu beZimbabwe bafuna ama-results tshintsho in terms of impilo zabo. Inflation is going up. There's a reason why the inflation is going up. US dollar economism is not our money. Abantu bale abasebenzisa US dollar against izim dollar. But again, president ukhuluma le business. Ukuthi kanti lenzani abantu lokhu elibhizi likhweza ama-prices be-rate akathesi abantu ama-businesses what they're doing bobo nabo aba-rate abe-black market bakhangela ukuthi i-RBZ inokuzeni iphume njani i-option rate yabo then they double the money on the market so khonokho bese kusenza ukuthi izinto zikhweze abantu labo abezitolo labo sebe-rate izimali zabo nge-US dollar then bese be-rate kufika khona so konke oku ngethemba ukuthi uhulumende kukhangele njalo ukhangele ukuthi bekulungisise ngesikhathanyana nje esilutshwane.